Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 13 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bonke sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu.
Ikhansili yakoBulawayo ikhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuleli dolobho lilokhe liphansi.
Sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhilida bengabakhonapha. Izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages
abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha iclinic ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulomango. I-High Court kusasa izahluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqhela iswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice uLuke Malava ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamphathintambo walo uDokotela John Mangwiro namuhla uqhube umhlangano esigodini lapho achasise khona ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kanye lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Izolo uDokotela Mangwiro ubhotabhote edolobheni lakoBulawayo ehlola isibhedlela se-Ekusileni lapho aveze khona ukuthi uhulumende uzasungula inhlelo zokuhuga abongi ukuze bengatshiyi umsebenzi ezigoqela ezokubaphathisa ukuthenga izindlu lezimota. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukhansili yakoBulawayo uNkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi kuyadanisa ukuthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 liphansi kuleli dolobho. Umutanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela izisebenzi ziyasilela ezibhedlela koBulawayo ngoba zisiya kwamanye amazwe.
I think i-health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokhu ukuthi sesine challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sangkhona sesisincane osokubangela ukuthi abantu esebethatha isikhathi eside bese clinic, like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma evini emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sangkhona sesisindutshwane sibili sikukhanyelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho ebeuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi lothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu phela. ungaba kuseton group ungaba kuma local clinics ungaba ngapi istaff sesisindishana laba doctors bonke sokubundishana we might get like usizo laphana lalaphana but vele ka kusasebenzeki I think we're having any meeting abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa but in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho
kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomithi yenu kweziphathelane lempila kahle
okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba injection ethile ye-COVID kathesi nje ngathi ama-statistics ethu so into second dosage ibisese phansi nje kancane abantu bebengaka sukumele iphezulu ukuthi bayehla
ye kodwa lokho elibakhuthaza
ye abantu lokho esibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane nayo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa besikhuluma ngempilo kahle because we are saying ukuthi i-first dose it was about 54,213 but now sikhangelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409 and 52% being female 48% being male. Kwe kwaba le challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema clinics amakhadi beqalisa ukuyahlaba amakhadi bokunyela okungangokuthi amakhadi kuthe kubuyayo nale 50,000 amadosa 50,000 ngokuthi amakhadi angange 4,000 kuphela akade yenzela abantu but sithole indaba ezinje zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo
Lo ngunkosikazi Sinikiwe Mutanda umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumasipala wakobulawayo kusenjalo kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo njalo akekho obhubhileyo asebephethwe yilo mkhuhlane bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezifika phose yamatshumi amane 38,466 asebebhubhile bayinkulungwane elengxenye 1,579 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797 Abafundi abaqhuba izifundo ze-Masters in Public Policy eLupane State University babele thuba lokuhlangana lomsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo bexoxisana ngendaba ezithile eziphathelane lezemali intuthuko yomnotho welizwe kanye lemithetho elawula ukuthi alwa kwemali elizweni kubika uAnastasia Ndlovu
lomhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo uqoqwe ngabekolleji yeLupane State University bemanyene lenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen in Leadership Development iWILD abenza izifundo zeMasters in Public Policy eLupane baveze injabulo enkulu yokukhulumisana losibalukhulu webhanga lesizwe bethi kuzakwenza ukufunda kwabo kube lula kubalolonge ukuba zingcwethi kweziphathelane lokucebisa ngesimo somnotho weZimbabwe langokuthi abantu bengatshala imali kuyiphi imisebenzi engabalethela inzuzo omunye wabafundi ongenela umhlangano umnumzana Njabulo Moyo ofundela iMasters in Public Policy uthi lomhlangano ubavule amehlo okunenyi
ngibone ngani luhlelo oluhle ngoba liyazivumela ukuthi sixoxisane lalaba abadala imithetho ekhangelane nomnotho welizwe so kuba lula ukuthi uzizwele mathupha kuvela kibo
umqeqeshi wekolishi eLupane State University obesemhlanganeni wanamuhla uDokotela Gordon Moyo uthi ukuza kukamlambo kuncede abafundi ngoba uphendule imibuzo eminingi akadebelayo.
Sihambe kuhle kakhulu ngoba sesikhuluma ngama-investments ukuthi ama-companies avela kwamanye amazwe angabuya njani eZimbabwe, wachasisa ukuthi kungani kusehlula ukuthi sithole ama-companies ukuthi abuye elizweni.
Umgcini sihlalo weLupane State University Business Management Department uDokotela Sibongile Manzini laye obesemhlanganweni munye uthi unike ithuba abafundi ukuba bathole ulwazi.
Umhlangano namhlanje ujulile abantu ama-students ethu athola ulwazi olujulile kubaba uDeputy Governor.
Umsekeli webhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchaze ukuba basebenza gadalala ekuboneni ukuba ezomnotho welizwe zima ngenyawo.
Economy ibingamanga kuhle ngenxa ye-inflation nentengo yemali yangaphandle i-exchange rate. Exchange rate ingadepreciate iyangenisa iyakhweza i-inflation. Inflation ingakhweza ikhweze iliko zentepreciation exchange rate. Akuboni khona no kufanele thina njenge-central bank ilandele okuthiwa ngesilungu monetary policy target ukuthi khona sibe le limit yemali esebantwini ezandleni zabantu ukuze inflation ingakhwela. Sesuke nelisi lelokho inflation yethu siqale sikwehla.
IZimbabwe iphakathi kokulungisisa ezomnotho lapho abafundi bethi bafuna ukwenza uphenyo lokudinga ukuthi kuyini okubangela ukuba izwe elinothe kangaka ngezemvelo liswele abantu kumbe amankampani azotshala imali kumbe ukuboleka isizwe imali. Abafundi babonye abenhlanganiso eye Women in Leadership Development ngokubatholisa ithuba lokuthi baxoxisane lomsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe bethi sebekhangelele ukuhlala besiba lenkulumo ezinje lazo zonke inkokheli zelizwe ukuze kulingisiswe lapho izwe elilahleka khona. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka esigabeni sesomnene eMathebeleland South abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukunceda abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 abahamba umango omude ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnyaka ka-2013 izakhamizi zasesomnene lezizalwane zakulendawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe iklinika yokuphathisa abahlali balumango. Batshaya izitina bathenga lesamende baqala ukwakha iklinika. Ukansela Land Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Sesavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu sesiqedile ukurufa i-first wing. Umsebenzi sesiwuhambile abantu bezitshaya izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhili ngabakhona apha izinto zonke sibone zizinhle kakhulu. Besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama-nurses cottages. Thanda ukubonga futhi abakudiaspora bethunganyelwa nguPhangisani Ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende ngemali langokho konke okuningi.
Umnumzana Fios Nkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuklinika ukuthi singayifulela, fake ama-floors, siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kwekliniki lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna ukusebenzisa isile 61 bags only. Sishota nge 200 bags.
Kunonzana Ferguson Spanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza emini lebusuku zisakha ikliniki.
Lokhu siqandisiwe kwakha nje hayi silokhu esiqhuba. Kukhona siyasilela lapha nalaphana kodwa hayi kuyahamba. Abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sebebalokusixhasa kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiya phambili.
Lokho somabhizinisi abaphathisi besomnene abancedisayo laba kulolu hlelo. Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini wekliniki okuzama ukuthi sibe le kliniki pho kulobu zimanyana ukuthi siyiqede. But siyakhala sinto ukuthi nxa singancediseka ngoba ikliniki leyi izasincedisa ikakhulu njengoba sezikuvikele lo mkhuhlane nalo we-COVID.
Abantu besomnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlanu. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa yinzalo yalumango.
Besihamba umango omude nxa ungela mali vele ungaufika ngenyawo sesithele sibukumalisayo so siyakha iklinika yethu.
Unkosikazi Nasilibazisa Ndebele esinye sakhamizi salomango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane. Sizasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa labadala eduzane bengahambanga imango eminingi.
Esinye isizalwane sesomnene esidume kakhulu uDr. Themba Bhule osebenzela kwele Australia uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Mnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDr. Bhule.
Sibusiswe ngu-Dr. Themba Bhule ngemali efika 1000 madola emele kuthi encedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator Mnumzana KK Sibanda ukuthaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engaveli esomnene ukuthi ancedise.
Sikusala kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khona apha esomnene labangazalwa esomnene labangahlobani lathi ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha ngoba akahlobananga lo muntu.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe, igalelo lokuqala ukusebenza ekupheleni kona lo mnyaka ka-2021 abantu balendawo bathi bakubona uqakathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko bengahlaleli izandla laba lenje uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi uzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela iStudio 7 kuward 18 esomnene gamra ngu-Ezra Jesus Banda.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba olusegudwini olokwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Luke Malava ngeminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibandla lama-Republicans selisuse uNkosazana Liz Cheney esikhundleni esiqakathekileyo kudalele House GOP Conference kulandela ukuphikisana kwakhe nabasekela owayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa libandla lama-Democrats. Ucheni uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa ngu-Trump nabamsekelayo abalakho ukululaza elemelika kwezombusazwe. Kufakwe u-Ellis Stefanik esikhundleni sikacheni osekela u-Trump. Imithuthwandaba yonke kwelemelika yathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo. U-Trump ukhanya engani ufuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Kodwa ucheni uthi akumelanga asondele ngitsho lakancane esikhundleni lesi ngoba kulakho ukubhidliza ilizwe lemelika. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda utshele abantu ababone egcotshwa ukuba ngumongameli izolo ukuthi akumelanga amazwe entshonalanga amtshele ngokuba lo hulumende obalulekileyo ngoba walilela kakhulu ilizwe leli. Amazwe entshonalanga athi Museveni weba ukhetho olwenziwa ngozibandlela. Inkampani ethengisela uZulu amafutha ezimota iColonial Pipeline ithi isiqalile ukusebenza kahle kulandela ukuvinjwa kwayo ebulenjini izigangi ezibizwa ngokuthi ngama-hackers. Ithi kuzathatha insuku ezimbalwa ukuba benelise ukuthela amafutha ezimota endaweni ezijiyeneyo. Uhulumende uthi abantu kumele bame ukugcina amafutha ezimota ezindlini ngoba udaba lolu solulungiswa. Amalwecatsha eHamas kulePalestine abika ukuthi uBasen Issa, umkhokeli wabanye babo edolobheni leGaza City, labanye abalezikhundla eziphezulu bafile kulandela ukubhonjwa kwabo ngele-Israyeli elithi beliphindisela okwenziwa yiHamas. Ele Israyeli lithi libulele amalunga eHamas afika ijumi lasithupha 16. Kubikwa ukuba kulabantu bafika amajumi ayisithupha lanhlanu 65 kwele-Palestine ababulewe ngamabhomba aphoswe ngele-Israyeli. Kulabambalwa ababulewe kwele-Israyeli ngamabhomba aphoswe yiHamas.
Abebandla lezano PF labe MDC Alliance behlukene ngemibono phezu kodaba lokuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhla ka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuyaphumula engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okwenziwe iZANU-PF ibambisane le-MDCT kaMnumzana Douglas Monzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza ikontilaha kaMalava kanye labanye abahluleli benkantolo eziphezulu ngeminyaka emihlanu. Lokhu kusolwa ngabanengi abagoqela abenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum abamangalele uMnangagwa e-High Court yona ezahluza lolu daba kusasa. Omamangala bathi okwenziwe nguMnangagwa yikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF uMnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuqhubeka kukamalaba esemsebenzini kuyinto eyenzelwe ukuthi abongwe ngesinqumo aphuma laso e-Supreme Court, e-Constitutional Court, esokuthi athi yena uMnangagwa winile ukhetho. So sokuyindlela ambonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni okweminyaka emihlanu, yikho laye-ke semngezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathuma ayisikhombisa aqhubeke engujaji, kabe kumele ukuthi ayehle nje neyabanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu ba-retire umuntu ele-65 years, okuphuzileyo ku-retire le-65 ya-retire le-70 kawudluli usiyaphambili. Lokho ke abakwenzileyo kuganga nje kubonga umuntu layo wakhipha isinduko sakhe esabancedayo ukuthi bahlaleke besebosweni. Asonto eqondileyo kakhulu.
Babugawule nansi indaba.
Malaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadotshwa nje kuphela. Hhayi, uMalaba wangena ngokuthi kuma-interviews ukuba ngu-Chief Justice wedlula bonke, wenza kuhle ukwedlula bonke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyana yokuthi yahamba i-Supreme Court bayicubungula uMalaba waba nguye ethulisa impumela yakhona. Ngingathi mina yikukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi wokusenzwa ngoMalaba ukuthi uMalaba bathi bona sebesemakoti ngale babesithi sifuna ama V11 forms, yikukuqala ondlovu abaqala ngakho ukuthi wathi ufuna i-primary evidence, yikwaye kufuna kona kwani uMalaba. UMalaba wayetshengisa ubungcishi bake ngokwazi umsebenzi. Amakoti la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo uMalaba. Ngibona uMalaba laye edeserve ukuthi hhayi kafakile i-5 years zakhe lezadonse phela futhi 10 years 5 years zakhe eziseleyo. Njalo uMalaba ngumuntu wesintu nowakithi Ndlovu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu ndoda lwana ngoba umuntu wakithi esintwini izolo lokhu isikhundla zazazibanjwa yiwawajakhe esishoneni lana kasi singowakithi asimphakamiseni owakithi kanye namadoda akithi amajaha akithi omathonsi ukuthi bawutshanja umsebenzi ojaji omathonsi nayaziqhenya kakhulu ngawamajaha akithi la.
Baba Ndlovu, ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we High Court. Lapho abe Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kamalaba lolu. Ubona izala nkomoni khonapho.
Sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa-ke engifuna ukukugcizelela ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya. Wayengumsekeli kamgcine sihlalo we-Co-Park kubhalwa isisekelo. Isisekelo satsho ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili. Njalo jaji khethwa ngabantu ungena kwi-interview. Umalaba i-5 years lezazifakelwe ngumnankagwakathesi kazange angene kwi-interview ngitho. I-interview yakhe iphelile ngo-15 May sokusiya phambili sokuyiligala sekwenza. Uyathi ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi. Manje ku-Aminda-ke lokho kuvele ebantwini na kumbe sokuyintando kahulumende kwamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile. Yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni. Mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle hathi ukuthi umhlobo othile ngovela ngaphi. Umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka emvumela ibe yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapho kumele aqhubeke esebenza kodwa iminyaka yakhe isidlulile. Umalaba sekumele ayihle kuleso sikhulu zaku-interview yomunye angene. Ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule. Kambe nxa i-executive isiyo esi-appointa ku-judiciary isale-separation of powers na. Isiyi-appendix ye-executive i-judiciary yangkhona. Babe sebekhetha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka-ke ama-rulings lama-decisions ahambelana labo. Sokuyinto embi kakhulu. Sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe. Akumelanga kube ngaleyo ndlela. Because sifisa-ke ukuthi daba lolo luphakelwe emthethwandaba kusasa-ke luphumelele kubonakale ukuthi-ke ukungezelela kweminyaka kamalaba kakuqondanga kakokho emthethweni lokuamendwa kwesisekelo akuqondanga kakokho emthethweni.
Baba Gawule, lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besibuka kakhulu kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe solwakhitsha umongameli sezikhethela abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnankagwa ukuthi agogodlele embusweni lithini ngalokho.
Mina angivumelani lakho lokho Nkomo ngoba ngani into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini. uMnankagwa vele kumele abe lamandla ngoba engaswela amandla ebusa uMnankagwa nguye omele abantu noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engala mandla. Uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe uhleli ngathi kusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngapha amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe. Umongameli umele abe lamandla ukuthi abesakwezweliokwezweliloku amandla uyadinga.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz bushort wave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abekansili yakobulawayo bakhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 liqhubeka liphansi. Abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele-South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulumango. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.